sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chonanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi mathathu kuLwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna into odokotela benze izinto mahara. Bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaphambili.
Abantwana abaningi bayawa izikuma assembly befeinda ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukucela imali.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Kwezemaphandleni uZulu wezansi yamaNdebeleni ukhala ngeZulu elinengo laka ladiliza izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaqhubeka lanxa uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini phakathi kwayizolo lanamuhla. Odokotela bezinga laphezulu kanye lelaphansi, ama-senior lama-junior doctors bathi ayisikho ukuthi kabafuni ukubuyela emsebenzini. Kodwa udubo olukhulu ngolokuthi kabala mali yokugada imijova lamabhasi ngoba iholo labo lincane kakhulu. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo ukuze benelise ukuzinakekela kanye lezimuli zabo. Bathi njalo kumele uhulumende athenge imitshina esilelayo ezibhedlela kanye lemithi yokwelapha izigulane. Ngoba abantu abanengi besifa mahlayana ngemikhuhlane elapheka kalula. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele uhulumende aqinise ukukhulumisana labodokotela.
Uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane nabodokotela ngokubethusela, hathi ngokuthi singancedisana njani ukuze si-address i-problem. Yikho njalo nje sizozwa kuthiwa abantu baxotshile imisebenzi. Kasikaze sizokuthiwa hayi, kade sohulumende uthi hayi bodokotela, mina sengisubsidiza kulokhu lalokho, lami sengikhatha even ama-cost. Mchokotho bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna into odokotela benze izinto mahara. Kunzima, bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazi iziphathamandla zikahulumente ezifuna impilo emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho kobulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu? Kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini. Yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya, bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kaolamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-Econet Babu Masiwa uke wakhulumisana labo dokotela laba wathi uyenelisa ukuba khuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho ngoba bakhona bathi mhlawumbe ebekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into lohlupho ukuthi okwamadokotela ngama-conditions of service lo mholo, so it's not about i-pay kuphela, but ukuthi izinto kuzebe zisebenzisa emsebenzini ezinjengama-glovis lamaphilisi akukho. So uStrive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa, so it's a temporal thing, it's not a permanent thing. Nakuthi hhayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ithi ngokungaka, kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hhayi mina ngizangenela ngizabe ndinika okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa kutethi konkolo kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okuthi ngithi bazabuyela na ku-strike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu sixoxela ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Umbiko owethulwe isithunywa somanyano we-United Nations okuthi umumo wendlala eZimbabwe usubangela ukuthi abanye abesifazana bathengise imizimba ukuze bathole imali yokuzikhusela. Uthi abaningi betanile, kanti abanye ngabasola uhulumende besithi aluba na wenelise ukuvuselela umnotho, ngabe impilo kaZulu ingcono kakhulu. Isithunywa lesi sithe njalo labantwana abaningi kabasenelisi ukuya esikolo ngenxa yendlala. Sithe njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni lasemadolobheni bayizigidi ezisishiyagalombili 8 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, yena othi labesilisa labo bakhona asebethengisa imizimba ukuze bathole imali yokuthenga ukudla.
Abesifazane abaningi sibili bazithengisa umzimba, kodwa into ongamelanga siyekele ukuyikhuluma kumbe ukuyikhohlwa engakhulunywanga yisimeli lesi yokuthi nawo sibili amadoda, kakhulukazi amadoda awesincane la esingathi ngama-age akuma-30s, nabo sebetholakala bezithengisa imizimba yabo ukuthi bathole ukuthola imali eyokuthi baziphilise. Nabantwana esikolo sibili liqiniso leli, ngoba sesike saba ne kanyele siyenzile sikhangela isikolo kuningi-ningi ezisemaphandleni ukuthi abantwana babuya yini esikolo, kodwa kukhanyakala abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeyinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali. Kuyinto ebangelwa indlala ekhona kuleli lizwe, kuyindlela ebayikuyindawo futhi ebangelwa ngohulumende kanye nemithetho yakhe ayifakayo. So ngivumelana nakho sibili ukuthi ye indlala yiyo esibangele ukuthi omama kanye nabesilisa bathengise imizimba yabo. Kuyindlala ebangele kakhulukazi ngohulumende ngemithetho yakhe ayifakayo ukuthi nxa izulu lingananga kathesi into zihle zisuke zibe yiwesifo.
Kungalungisiswa njani konke lokhu Nyoni, uZulu weZimbabwe akhona ukuphila impilo engcono?
Lokhu kulula nje ukulungisa. Ukulungisa kwazo indaba yokuthi uhulumende okhona wonke nje azimele yedwa nje, akhithwe asuswe kufakwe omunye uhulumende omutsha onezwelo ngoZulu. Ngoba akuna baba otshaya abantwana nxa abantwana becela ukudla, akuna baba oxotsha abantwana emzini ngendaba yokuthi abantwana bacela ukudla. Ngiwuphi uhulumende ongaxotsha odokotela ngenxa yokuthi kuthiwa odokotela bathi bafuna imali abayisebenzelayo ukuthi ikhuphuke? Lokhu kutshengisa vele ukuthi uhulumende uzimisele vele ukuthi hhayi, yena nxa kuyizinto ezinceda uZulu kalandazo. Kathesi abantu bayafa, abantu bayagula, akula mithi, akula bodokotela, kalandako kazihluphi. Kodwa imali eyokuthi alungise ama-t-shirt lokuthenga ama-chicken ini lama-drink ukuthi bamathe besithi batshela amasanctioni uyayithola. Kodwa nxa sesikhuluma inemali yokudinga izimoto ezokuthi athengele amachiefu lani izimoto uyayithola, kodwa imali yokuthi ancede uZulu asize uZulu kayitholi, njalo yabe sesifikalayo imali. So ukulungisa lolu daba nje kule simple solution yokuthi uhulumende lo kumele asushe kumbe akhitshe, kumbe yena uZulu ngokwakhe ngendlala anayo sokumele nje azikhiphe aye emgwaqweni ngobuningi bakhe, atshengisele ukuthi hhayi, asisayi emizini yethu until uhulumende lo esepakise impahla zakhe wachiya amahhofisi wasuka wahamba kinye omunye uhulumende olozelo noZulu.
UMnumzana Charles Nyoni ngowenhlanganiso elwela amalungelo i-Occupy Africa Unity Square sexoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafubembula.
Kweze maphandleni lamhlanje izulu elinengo laka njalo lilomoya omkhulu lidilize imizi endaweni ezijiyeneyo zezansi yamandebeleni. Osokuthiye inengi libhekane lendleko zokwakha kutsha. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izulu elichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezivalise emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izaniso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi emawane unkosikazi Busangi nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha mazenge konke kwadilike. Ngithi ngithi ngiyaphuma ekhaya endlini ngafica emazenge ethe phumile ngapho ngikuzwa kuduma bona amazenge omakhelwane asebebuya phansi kwabo. Ngilahlekelwe ngoba shuwa into lapha endaze ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhalezi mathonzo ngunkosikazi Irene Moyo esinye njalo isakhamuzi semawane yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebiyakho ngezitina eplastelwa ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sasendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu. Sezase kujayeka futhi phezulu kathi sokukwamuka inye kwazawela phezu kweyinye. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule. Sathi konke ukuthi sokusithi came sathi siyaphuma safica amazenge la esewetselwe ngapha kudula usuwele phansi. So sabona ukuthi moya wakho omkhulu sibili yaphosa wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njengakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Amfika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile. Angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Dliana la ibidilikile, daliana la ibidilikile, ikhichi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le creek lana seminyango liyana indlu layo engale phambili layo futhi kusho ukuthi ibindlu ewayo umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zithi azikathola incedo oluvela kuhulumende. Kasenelisanga ukuxoxisana losikomithi ogwanda ngalolu daba. Lunodaba olwehlukileyo uZulu usekhuthazwe ukubafunda ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library uMnumzana Jackson Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku age abantwana abaqalisa ukurecognize abangakubona bakulandise. umntwana siba leminyaka engu 3 kusiya phezulu siyamkhangelela amabhuku esibalawo ukuze umntwana lo ahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mqabunko Polytechnic umnumzana Albert Nhliziyo obe ngumhlonitshwa kulumbuthano othi sizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esisenelisa ukubala lokubhala usengumphakathi wenelisa ukuthi azithuthukise ngoba empilweni yanamhlanje yilaba benelisa ukubala yilaba benelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwethekhnoloji kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwanayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumelelo yemhloliso kaGrade 7 isanda kuphuma njalo kulempiko eveza ukuthi phose ezikole ezine ezansi emandebeleni zehlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Sibonge insizo yangakithi uAlbert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile emhlanga weStudio 7.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councilor Mildred Ncube oka ward 16 kobulawayo ogoqela enqameni eGwabalanda Extension leLuveve North. Sicubungula ukuthi impilo injani kuleli dolobho ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Akwazi ukuzwa ukuphambanisisa uclean season abasebenzayo iwadi iclean kakhulu
kodwa abanye babesithi ngenxa yokucitshwa kwamanzi abantu bagcina besiyegangeni bese kusiba lengcekeza eningi.
Lokho ngaphakathi mina ngingahlangani lakho kwengcekeza. Hhayi, ngiyaqomba ngiye emagozini ethi lapho engikhonzela khona angingahlangani ledoti ukuthi abantu balathi idoti egangeni angazi nxa kuyisiyakhathana kakhulu emnakomigweni. Kodwa hhayi lapho emadozaneni kuklini bayathela izigubhu ngizagcina amanzi akwasebenzise ngenanzeleko vele izigubhu babelahle. Nxa kuyukuthi yalasigubhu uyakwanisa njengami manti ngisebhakananda la angesi. So nxa kuthi izigubhu kazizintithwane nxa ama-timetables awafanani bayachaphakalela bathatha amagogweni othi bazosebenzi abanye bayathatha eluvisi ngomasihambelane ama-timetable ethu abancedisani abantu even noma kubana abantu ngesifulesina amanzi akula mntu engiuthiukuthi amanzi ebengakwaziwe kumanzi imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okuthi lawe nxa ungelawo amanzi uze emigqomo yakho uyahamba uyethatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Izibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi zazisithwana zazosebenzi ngabela kukuprocess ukuthi bakhulungise.
Kwake kwaba lo dubo lokulahla izithubo solungcono yini lolu hlupho?
Ngikubona ngalo emagogweni othi nathi abadobhini bakhona bahambisa nja ngapha ngakithi asilawa amaphampazi abantwana hhayi ngapha ngakithi abuthwa kuhle sinje angazi kungaba lamanye amakhona kumbe angabe ekhohlakala idonina but hhayi nangikazeningizikala ngawo ababhodayo edobhini amagogweni othi ngale ngayengabona kwenye indawo ekhoneni egangeni ngabo ungathi balasile abantu ithunda imigodla khona ngale ngaze ngakhuluma lo councilor ngathi bathi babalahlela ngapho abantu bakho ngabavela ngabalahlelela igangabeni eliqhalele ngalini aze abayizwe hhayi ngapha ngakini amaphampazi hhayi edla ngiwaboni kangako.
Abantu baphila njani pho abanye bakhala ngokuswelakala kwemali kuswelakala kwemisebenzi ukudla
yilidoti emqoka lolobi lolobi lisomqoka sinto abantu balaba bengalibanga bakhona izindizi lana zingazange ziyifake indizezi hhayi ludubo lwemali kebezizima kakhulu abantu abakhangelene nabo ngoba izinto azithengezi imali kayikho ungazukubila imali yakhona iyabe isekhadini umuzuzu isefonini ayikwani lithwa hhayi idubo lengivala ilolukhula lolo ngiyalinanzelela kakhulu kunedesi baya ngolwabadala from 65 and above labantwana aba-under 5 years kuya phansi yibo abangabhadaliyo eclinic laba abaningi hhayi noma uyadubeka noma akadubeki asehlile kuwa hlukanisa ukuthi odubeka ukhanya ngani ongadubeki ikwenza ukuthi ikhayisi
nxa bengabhadala ekliniki ezibhedlela ke
into yempilo vele ngababhadala unless ngenxa sokulokunye kuyabekuthengwa kumbe njani njani otherwise ngababhadala
manje nxa bethola usizo lolo lokuthi belatshwe mahhala ukudla ke kungabe kule nhlelo yini ezibaphathisa ngokudla
hayi inhlelo zakhona silazo sibili
kuyini elinceda ngakho abantu okunye abaswelayo labasebegugile ngaphandle kwakhona okho kwesibhedlela
abasebegugile siyabanika kakhulu nxa usumdala irenti yakho awuyibhadali ngendlela ababhadala ngayo abatsha so wena yakho ilama-percentages uyabhadale i-certain amount nje ezingeni ukuthi-20,000 yikho sibanceda ngakho nxa sihlala phansi njengekawunsil
leyo bekuyingxoxo lo-councilor Mildred Ncube okaward 16 edolobheni lakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silechahelitala uChris Gande
lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nkosi Ndiweni isizalane seZimbabwe sala kwele Botswana. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ayikuyabongeka babawana.
Ye ungasitshela mnumzana ukuthi injani impilo khona ngapho kwele Botswana?
Uyazi lapha mfowethu singake sithi ukuthi impilo inzima lanxa inganhlanga. Ngoba sikhangele lapho esivela khona kubana kunjani kunzima kulelizwe baba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ususetshenziswa ngabantu abangela into abayaziyo ngenxa yokuthi wena uyisihambi awula ukuthi ungakhala uthi so ngeke ngikhale ngokuthi kunzima ngenxa yokuthi ngibheke ekhaya lapho emphuma khona ukuthi kunjani ukuthi mbalekeleni
yes siyasizwe kuthiwa ungawona kwesinye isikhathi ungabanjwa kumbe awula maphepha kumbe uyabe kwenzakaleni uyajeziswa ngokutshaywa ngemvubu kuhamba njani ngendaba yokutshaywa le
ya indaba yokutshaywa leyi limqotho lelo iyenzeka kodwa ikakhulu benza laba abangani basebangani eminyakeni kodwa lakho ayimnandanga sibili ngoba abantu balapha abaningi babo balocuku nxa bebona umuntu wokuza acabangela izinto ezinhle ngoba kunje nje nxa lapha ohamba khona nxa umuntu wakhona ebona umZimbabwe especially uyambona nje la ukuthini awuyamukelesekanga kahle ziba ningi inkulumo lama-actions amanye atshengisa nje ukuthi bakhona fine abantu abangalabandlululo empilweni amfuna ukuhamba amanga bakhona abanye abaziyo umuntu uthi umuntu ngumuntu kodwa abanye omunye umZimbabwe inyamazana ngoba uzathola ukuthi nxa kulokunye okwenzakalayo sebeqala ukuthi abatwana lapha abantu balapha lapha ayisibo bonke fine abaningi kodwa balala ubandlululo fine
kodwa
yiyo into esikhathazayo ngoba thina ngani uthola ukuthi kwesikhathi awulawo ama-rights akho njengomuntu
kodwa siyasizwa abanye kuthiwa bayathatha khona ngapho athatha umfazi wakhona ngapho ku-imuli ibe yimuli enhle sibili kube lokujabula kungabi lokuthi umama yena uvela ngaphi ubaba uvela ngaphi usuke wahlangana lakho yini okunjani
hayi mfowethu uyabona lokho kuqinisekile abantu singakhuluma ukuthi ye abantu balapha banjani banjani eZimbabwe bakhona abantu ababhedayo omama ababhedayo lapha bakhona omama ababhedayo bakhona omama abakahle so iqiniso abayisi lokho kuyatholakala even langaphi lemazweni ngawaphi langaphi bakhona omama ababhedayo bakhona omama abangabhedile okunye uzathola mina lami nginje ngingubaba yimi engenzela khonokho uyabona kodwa unfortunately mina lokho ayazayihlala ngoba mina nithemba uyalapha ngibuye mvele sengithethe uyabona so kodwa abakhona abafowethu abaningi abachadile abanye bahlezi kahle abanye hhayi baphezu kwembawula
ye manje asithi uyavakatsha nje uyangenangena kumbe lapho kunathwa khona kumbe okuswa khona kumbe nje okujatshulwa khona bakukhangela njani bakuphatha njani abantu bakhona ngapho
uyabona abantu balapha bona ngathi ngesilungu they are very sensitive yabona obunye sokusiya ngokuthi wena lawe uziphatha njani ebantwini lawe ungatshengisa ukuthi wena maybe wena uzitshela ukuthi wena uspecially ufundile kumbe unjani labo baza kuphatha njalo mina angifuni ukuhamba amanga ayisengilesikhathi sibili ngikule indawo leyi okokuthi lakhathesi izikhathi ezinganxa ngihamba vele hayi angisaya even anqanjile nje zami incwadi endlini angilahlupho kangako ngoba bayangazi abantu siyaphila sonke labantu asike ukuthi into engangihluphisanga ngoba I remember ngelinye ilanga ngake ngaba le problem ngangingatholanga incwadi zami kodwa ngatholakala ukuthi abantu abaningi vele khona bayatsho ukuthi anolo muntu siyamazi lo angizange mbe lehlulo ngenxa yokuthi kusiya ngokuthi abantu uphila labo njani lawe njengomuntu kodwa thina lathi kumele sizame ukuthi siziphathe kahle kwenza ukuthi laba bantu bakuthande ngoba uhambile uyisicelisi isicelisi kasiladi siyini esiyithathayo
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyathanda ukulivalelisa lonke balandeli be-studio 7 kanye labakhokheli base-studio 7 ngicela ukuthi kasizameni ukuthi singakhohlwa ekhaya kunzima nyazi kana amadoda angabe ayazi into abayenzayo kodwa lathi singalahli ithemba akukho lapho esingaya khona asizameni nje kusasa sizamele abantu abethu ngoba thina vele akusekho okukhona nathi hayi ngiyabonga mfowethu
hayi lathi sibongele
hayi kuyabongela baba
Lo ngumnumzana Nkosi Ndiweni isizalwane sezimba sihlala kweLebotswana ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Sibongeke ingwenya lapho ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu ele Highlanders abanye bathi iBhoso abanye bathi iChilamoya liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iNgezi Platinum Stars nge 1-0 uPrince Dube nguye ohlohlileyo ngehlandla lakuqala lokho kuthi kubana iHighlanders siza Pateka emdlalweni weCAFA Confederation Cup ngomnyaka ozayo imele eZimbabwe.
We sizwe simnyama. We sizwe simnyama. We sizwe simnyama. We izelagithi lasesimba awusiyomncane ngishona kancane wena awusiyomncane ngishona kancane kusizwe zonke zaphaso mthunzwe la sizwe simnyama we sizwe simnyama we sizwe simnyama We isulagithi lasesimbapha usuyomncane ngishona kancane wena awusuyomncane ngishona kancane usizwe zonke zingaphansi omthunzela
arise shine
arise shine for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you
Zimbabwe shine Zimbabwe she is
Zimbabwe for your light is come Zimbabwe shine Zimbabwe
Zimbabwe shine
Zimbabwe shine
Zimbabwe
arise shine Zimbabwe shine Zimbabwe
Zimbabwe shine
Zimbabwe shine
Zimbabwe
Zimbabwe shine Zimbabwe
shine
Zimbabwe shine Zimbabwe
arise shine
Zimbabwe Shine Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Shine Zimbabwe, Zimbabwe, Shine Zimbabwe,
Zimbabwe,
Shine Zimbabwe, Shine Zimbabwe,
Shine
Zimbabwe,
Shine
Zimbabwe,
Arise and Shine, iqembu le Men of Influence, behlabela kamnandi ke besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuyaqhubeka umumo wendlala la uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni Iqembu le Highlanders liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elengezi Platinum kwanele olivalelisayo ngontungameli Nkomo.